sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 30 Mpandula 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamathumi amabili lanye abatholakale belegcikwane lecoronavirus ngemva kokuhlolwa abantu abangamakhulu amane 467. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli welemelika oluza kwenziwa mhlazi ku-3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangcikilane bathukana kungxoxompikiswano lapho abehlukane khona ngembono udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Uhulumende uthi izikolo eziningi sezivuliwe kusukela uthange ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awukuhlola ukukhudumala komzimba okwandise ukukhomba ukuthi umuntu ulegcikwane le-coronavirus.
Uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azikavulwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamathumi amabili lanye abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlola abantu abangamakhulu amane 467. Lolu gatsha lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Asebelegcikwane leli sebezinkulungwane ezilamakhulu ayisithiyagalombili lasikhombisa 7837 ababanjwe leli gcikwane balithelelwe elizweni, kubika ugatsha lwezempilakahle. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli welemelika oluza kwenziwa mhlazi ku-3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangcikilane bathukana kungxoxompikiswano eyenzwe izolo lapho abehlukane khona ngembono etshiyeneyo egoqela udaba lomnotho lomkhuhlane we-COVID-19, baphoselana amazwi aqatha ukungakaze kubonakale kulezingxoxompikiswano. Untungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokufuthelana okukhulu phakathi kukaTrump loBiden, njalo badlephane inkulumompikiswano le iqalisa yaze yayaphutsha. Ababili laba baqale ukuphikisana ngodaba lokukhethwa kukankosikazi Amy Coney Barrett ngomongameli Trump ukuba ngomahluleli weSupreme Court kulandela ukubhubha kukaJustice Ruth Bader Ginsburg. UBiden usole uTrump ngokwenza lokhu esithi ozanqoba nguye omele akhethe umahluli omutsha. Kodwa uTrump uzivikele esithi isikhathi sakhe sokuba ngumongameli asikapheli. Ababili laba baphikisane njalo ngodaba lomnotho, uBiden esithi uTrump useubulele iningi lalahlekelwa yimisebenzi.
My economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years, number one. And number two, it would create an additional $1 trillion in economic growth because it would.
Uhlelo lwami ngakhethwa luzavula imisebenzi engu 7 million phakathi kweminyaka emine. Njalo umnotho wethu uzakhula nge 1 trillion ngoba sizaqhakathekisa impahla zakuleli.
Kodwa uTrump uthe umnotho uqhuba kuhle phansi kwakhe.
They had the slowest recovery since 90 economic recovery since 1929.
Phansi kukahulumende kaBiden lo Obama umnotho wasadala kakhulu kodwa phansi kwami umnotho uyakhula njalo impilo zabantu labamankampani ayathuthuka.
Let me tell you about the stock market. When the stock market goes up, that means jobs. It also means 401ks.
Vaphinde badlephana ngodaba lomkhuhlane weCOVID-19. UBiden esithi uTrump uluphethe buchapa loludaba.
One of the last big rallies he has, and a reporter came up to him to ask him a question. He said, no.
UTrump gazihluphi ngabantu, uzihlupha ngaye kuphela. Yikho esenza imihlangano lapho abantu abaminyana khona. Udaba lwe-coronavirus uluphethe buchapa ngoba abantu bayaminyana kumarali akhe.
Kodwa uMongameli Trump ukulandule lokho wasola uBiden esithi ufuna ilizwe lihlale livuliwe abantu besesaba umkhuhlane lo kulokuthi basebenze bavuse umnotho.
So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard.
Sesakhe umnotho oqinileyo ngoba savala ilizwe ekuqaleni kwegciwane leChina leli. Kwakungelula. UBiden wayengafuni sivale ilizwe. Wayelahlekile.
Ngokufuthelana obekukhona uBiden ucunukile wacina echaza uTrump njengesitandari. Uthe njalo ungumuntu okhetha abanye ngemihlobo waphinda wathi ungumdlwane kamongameli weleRussia umnumzana Vladimir Putin. UTrump ukulandule ukuthi ukhetha abantu ngemihlobo. Uphinde wasola uhlelo lokuvota ngeposo esithi ibandla likaBiden elamademocrats lihlose ukuqilibezela kulolu khetho. Abanye ekade bebukele labo bathebe kulokufuthelana okukhulu kulimpikiswano. Sibuze omunye wababukeleyo umnumzana Gary Twala Jackson ukuthi yena uyibone njani.
Ngibona ngathi bafuna ukuthenga amehlo abantu ngokukhuluma ngento lezo abantu abangathi bafuna zilungiswe kodwa nje bengaxili ukuthi bazozilungisa njani. Befuna ukuthembisa nje ukuthi bazalungisa kodwa ukuthi kuzolungiswa njani amboni ukuthi kuchaza baphumele egcekeni.
Sixoxe njalo lesinye isizalwane seZimbabwe esibukeleyo umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona ngathiwa uBiden ubuya lama points lama facts and ukhanya ngathi uyenze research yakhe. UPresident Trump sibona ephendula engalaleli imibuzo ebuzwayo ebuza khona akufunayo.
UMongameli Trump lo Biden balezinye njalo inkulumo mpikiswano ezimbili okumele bazenze ngaphambilini kokhetho oluzaqhutshwa mhla ka 3 ngolwezi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Daba lokudonselana isigodlo sebandla leMDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba osekubangele ukuthi lolu daba lungaxazululeki ukuthi umthethwandaba ophakemeyo wethula isinqumo sokuba ibandla leMDC libuyele kulokho elaliyikho khona ngomnyaka ka-2014 okuyikho okuthiwo ngabasakhulayo abalihluthunileyo le abahluthune lesisigodlo. Lolu daba solutshiye amacele omabili eMDC esemadasadasa esenza isizengelezane ngoba abanye bathi mpela akubanjani kodwa abanye ikakhulu abakubandla leMDC Alliance ngabathi ngeke babuyelelane. Labantu asebebaxotshise edale lephalamende lokuba ngamakhansila. Sixoxe lomunye wabasakhulayo bebandla leMDC Alliance umnumzana Thamsanqa Hadebe laye owaxotshwa ukuba ngukansila weHarare libandla leMDCT.
Nanga ngoba abaqala ukungena department ilungisisa owayo okwe-UND ngikhuluma nabo abanye bami abe-UBank ngisukuthina baningi ukungena nabo akadivele bekuthimibo-DCT
manje
ngaku-MDC
Nxa usizwa bathi kwenziweni, sike sezwa kuthiwa khona bathi uMakhuphe loChamisa kumele bakhulumisane. Kuloko kuyilo yini udaba lwakhona kumbe kukhona okunye abakufuna?
Iyuthi ngisizwa mina ithi yona okuqala kwayo funa ukuthi ingene phakathi ukukhulumelana kume khona kulandela bafuna ukuthi baye babone ukuthi sesikhona yini sonke abaka-2014 ngoba akukhanya abanye babezama ukuthi bazenze abantu ababekhatha ka-2014 bona bengekho kuyo. Bangaqala babekhona labo bantu ababakhatha ka-2014 then sebedicide ukuthi kumenjani.
Sike sezwa umnumzana Douglas Monzora esithi yena kulabanye abantu abaphakathi ababanjwe ngamandla ukuthi bengaphumi ehofisini. Kungakuliqiniso yini lokho?
Lokho kuyiqiniso. Kwaba lokuwelelana kwamayouth wonke ndawonye ngesikhathi se-Congress ka-2014. Iwelelana ubekhona phakathi kwama-structures labo abayekade sebeye ku-MTCT labakade besale ku-MTC Alliance. Bawelelana ukuthi hayi yatibonisane uma lifuna ukuthi libe khona la angenani bangena. So akula muntu ofoswe yiganya muntu ukuthi
sike sezwa ukubana umnumzana Monzora uhambe emthethwandaba wayaphiwa amaphepha ukuthi basuke. Kuhamba njani la?
Liqiniso uhambe ukuthi bazama ukuthi kwenze ukuthi basuke kodwa ngikhuluma njengokubona kwami ukuwenana okwenziwe lalaba kuhambelana nalokhu owaphuma kukhothi kuthiwa ikomiti yangikhona mayenziwe kusetshenziswa i-structure ka-2018. Ngalokho uma kusetshenziswa i-structure ka-2014 ubo olube khona nomo ukuthi ukuphambanisa ukube khona laba abantu abaku-structure ka-2014.
Manje bona labo abasemahofisini baphila njani, badlani, badla ngaphi njalo bageza ngaphi?
Laba bantu abasemahofisini vele mina kulabantu akade besetshenziswa ukuthi bagcine ihofisi abaku-MDCT besebe nesikhathi benganikwa udla. Then laba abangene besuka ku-MDC Alliance thina abahande labanye sizama ngayonke ndlela sibalethele okokudla ukwenzela ukuthi ndawonye lalaba akade bevele bekhona.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngosakhulayo webandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhulumende uthi izikolo eziningi bezivuliwe kusukela kuthange njengalokho obekufanele kwenziwe ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awokuhlola isikhudumezi somzimba esiyandise ukukhomba ukuba umuntu engaba elegcikwane le-coronavirus. Umphathintambo obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa wethule umbiko lo izolo ngemva komhlangano wedalela cabinet. Umtswangwa uthe izikolo ezingalamanzi zivinjelwe ukuvula ukuze kwakhiwe izikotsho. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ umnumzana Nation Mudzitirwa uthi yikucitha nje isikhathi ukuvula izikolo khona njengoba iningi lababalisi likhalele umsebenzi. UMatsidirwa utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukuvumela abanye abantwana befunde abanye bengafundi ukwephula isisekelo sombuso.
Uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azingavulwa ngoba akula ababalisi ezikolweni bayakhala ngendaba yeleholo. Yes, uvumile la uminister of information and publicity ukuthi kulezinye izikolo akula ama thermometers. Thina njengehlanganiso sike sayenze isurvey izolo lanamhla sithole ukuthi kulezinye izikolo akula even impahla zokuvikela umkhuhlane we COVID-19 esifana lama hand sanitizers lama face masks. Yiko kadisivele sikukhuluma sitshela uhulumende from kudala ukuthi uhulumende akumelanga avule izikolo nxa abantwana be unke bengakatestwa nxa impahla zonke elizona lezi singakatholakali ezikolweni zonke ilizwe lonke leZimbabwe ngoba sokukhanya sokule discrimination ukuthi katesi abantwana bona laba kunezona lezi izikolo ezingela ama thermometers lo kade belokhe behlangana enxa sebethelelana umkhuhlane we COVID-19. So uhulumende sometimes kunzima kuye ukuthi alalele ama advices avela kuma unions. Ingozi isibili sicreatwe nguhulumende.
Umphathintambo uthi izikolo ezingelamanzi zivinjiwe ukuthi zivulwe. Singabe sikhuluma ngezikolo eziningi yini lapho?
Ikakhulu zisemakhaya lezinye ezikuma cities or kuma towns afana lakho Bulawayo, labo Harare, amanzi ayahlupha kathesi. Singakhangela i-Section 56 ye-Constitution elizweni leZimbabwe ikhuluma le equality and non-discrimination. Ikudiscriminate abantwana ukuthi labo abaku-disadvantage akumelanga ba-benefit i-education. Yet abantwana bona lawa bayabhala ama-same examination. Kuyafana futhi lokuthi usephambanisile i-Section 75 ye-Constitution yelizweni leZimbabwe ekhuluma about the right to education. Uhulumende kumele avale izikolo zonke, then angalungisa ama challenges wonke onalawa, then isikolo sezivulwa.
Uhulumende useke walikhulumisa yini njalo lani lizaqhubeka yini likhalala umsebenzi njengoba abantwana sebezabhala imhloliso?
Yes, uhulumende lokhu ezithulele asikatholi iformal communication. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala umsebenzi until umqatshi abaholise imali enile ngedola leMelika. Lokhu okuthi abantwana sebezabhala ama-examinations, yes, siyabazwela sibili abantwana bona laba, kodwa kunzima ukuthi umbalisi ahambe ayofundisa omunye umntwana yethi umntanakhe ehlezi endlini engakwanisi ukumbhadalela i-school fees, yena engadlanga, yena ecabanga back ukuthi ulezikwereti about 3-4 months ukuthi akakwani bhadale ama-renters, ewazi ukuthi angakhwehlela akwanise ukuthola imali yokuthi ayozilaphisa esibhedlela engagezanga, engagqokanga kuhle. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala imisebenzi until uhulumende aze abaholise imali enileyo.
Lo ngumnumzana Nelson Madzitirwa, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kumbe ATUZ. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi ukhetho lwama-by elections alusoze lwenziwe lumnyaka ngoba kulegcikwane le-coronavirus elizweni. Ebuzwa yileli phephandaba ukuthi kungani ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC lwathi ukhetho luzenziwa ekupheleni komnyaka ngenyanga kampalakazi, ukazembe kazembe uthe laye wamangaliswa yile mbiko ngoba umele ethule amalanga okhetho ngumongameli welizwe hathi izele. Iphephandaba le-Chronicle lithi bekunokuxokozela endaweni okugadwa khona amabhasi aya emaphandleni ngomvulo lapho aqale ukusebenza khona ngemva kokumiswa okwenyanga ezedlula ezinhlanu ngenxa yokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, basakazi be-Studio 7 labalaleli. Mina igama lami ngu-KK ngapha ngase-South Africa. Ngithi ngiphawule lami ngombono wami ukuthi indaba kaMakhube loTshamisa, abantu kabazifundise ukukhuluma iqiniso ukuthi ubaba uTshamisa waganga, wathanda amandla kakhulu. Gijimele ukufuna ukubusa isikhathi sakafiki. Wayengamelanga vele ahluthe intambo kubomagubhe labo lokuzeni. Nabokomishi laphana yena waphuthuma nje ukuthi afuna ukuba yi-leader masinya. Waphambanisa ubaba uTshamisa abantu abamtshela iqiniso. Kathesi umsindo lowo khona uzathola ukuthi abantu balayele ukuthela uTshamisa uright. E-right kuphe ngophambanisa iparty. Iparty yayi-right kakhulu le. Wafika ubaba uTshamisa ngokuthanda ukufuna ukubusa masinya. Waba umuntu ohluthe intambo. Waphambanisa kakhulu uTshamisa. Nguye ophoza yonke le ncutshu ncutshe engaka. Nxa babekhona la abantu abathi khona kathesi uMakhube loTshamisa ngabahlangana, unini uMakhube bekhuluma ukuthi hayi kakuyo kuCongress uTshamisa engavumi. Wazi wasukutshona ubaba uThwakerayo waba umuntu ofuna ukutshiselwa uMakhube endlini. Babengekho na bayibona ngaleyo nto ubaba uTshamisa ezebizwa uMakhube ngamadizident. Ayiyekwe le nto vele ihlale njalo kuncedisa ukuthi ubaba uTshamisa ukuthi uyakhulunyiswa ngala yena ezidingela amandla. Abafuna ukuhamba loTshamisa ngabahambe naye. Abafuna ukusala uMakhube ngabasale naye. Choice yomuntu. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma ngoGift Sondo kumfoka Ndlovu lapha ne-Plumtree endaweni yakoGambu. Basakazi bentando ukuncoma othisha bachayela ihlombe ngalokhu abakwenzayo ukuthi izikolo mazivulwa behlale phansi. Ya, lami ngiyabaxhasa impela into hayi bothisha hlalani phansi. Uhulumeni anyithi mayekhuphula imali ucabangela abantu abalembhobho amapholisa lamasosha. Akathatha amapholisa ayofundisa ezikolweni. Angitho othisha makufakwa izimali abacatshangelwa ngenxa yokuthi abalambhobho konke labo nensi nabo doctor abahlala ezindlini ethatha amaphoyisa akhe kube yiwona lapha abantu efundisa neingane. Vele ngivumelana nabo othisha mina mabe sithi abathole futhi le mali abayifuna incane kakhulu ngabe bona abathola bafuna 600 US dollars imali abayidivezevayo ngoba even upresident udlule ezandleni zika teacher. Uminista udlule ezandleni zika teacher. So ngisho ukuthi hayi impela lokho abakwenza kuhle bese ndlula kancane laphana endabeni lwama youth MDCT lawe alliance ngithi lokho abakwenza kuhle kakhulu ngoba yibona abasafaya ku ground. UMakhube uThokozana uPF Khuphe uzidlela kahle. Even la uNelson Chamisa uzidlela kahle kodwa bona yibo abastrugglayo. So ngizama ukuthi umbono omuhle ukuthi MDC alliance labo bengene beye ku Congress sebafakwe emkhahlilela kude leyo Makhube. Ngiyabonga laphana ngokuhlala ngilapha eThembisa.
Ngithanda ukulibingelela bonke abe-Studio 7. Ya, mina bengithanda ukuthi ngikhulume phezu lakwendaba ezeZimbabwe. Hayi zona iindaba iindaba zobuthungameli beZimbabwe ziyakhathaza. Shumakameli ngxawangxoza enzakala phakathi nakwamabandla amabili e-MTCH awukhathazeki ukuthi kathi ZANU-PF uyahlukumeza abantu ngendlela ebuhlungu kangakuhamba nje. Hayi besicela ngabe singathola uncedo, sithole ukusiza kabantu beZimbabwe, sithole ukukhulula ngoba siyafisa ukusebenzela izinto kodwa kuyala.
Kunjani isiqiniso? Hayi mina ngiyaphila amadoda. Besicela ukuthi lisivotele uminista odila bhati i-NASA i-pension fund. Imali esisiholayo azisahambelani nemali kade sisibhadala i-US dollar terms. So besicela ukuthi sizekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo because angiboni ukuthi kulo muntu ongaphila nemali esiphiwa leyi $600 a month engathengi ngitho. Because amanye ama pension fund are under IPIC. Amactuaries abo ase re-evaluate i-US to Zimdollar currency ukwenzela ukuthi abantu bephile. And loba kushoko nguye ngu-president we-union yama-pensioners. Phela kimbuza ukuthi uthini nxa ebona imali esiholwa ngabantu ezingasathengi iminyaka yonke sikhontributha. So sicela Studio 7 ukuthi lisiranele i-program eqondana ngakhono ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi kade kuninjani because kulokunzima la. Ngiyabonga.
Ngingathaba ku-Studio 7 uma lingafaka umbono wami bengilalele
usibani ukuthi lokuzeni lo uthamba lo umoyo lo lokazi uchamisa kazifaki ngokukhulunywa ngu-Dr. Nkululeko Sibanda yikho sibili uchamisa ufakwa ngabantu kafakwa ngu-Dr. Sibanda kusibanda kamfakanga ufakwa ngabantu ufaka lilizwe wavotelwa ngabantu wavotelwa yithi thina yithi esamvutilayo uchamisa wawina umakhuphe waluza saka bengasibambi ngamandla iZANU-PF labo Thokozani Kuphe labo Monzura labani team yakhe leba akula abantu obafunayo labana abantu laba ngokuthi basebenzelana leZANU-PF njalo akula umuntu obafunayo bangasiqambela amanga ukuthi kona thina siyabafuna asibafuni thina sikhathele ngabo ngingathaba kakhulu uma lingakhuluma umbono wami lo uzwakale sibili uzwakale bezwe odeni moyo labo labo Thokozani Kuphe labo Douglas Monzura labo bezwe konke labo asibafuni athivadi
mina yimi lami ngifuna ukufaka iLokozeni into enziwa yilaba odeni moyo laba abayazi into abayenzayo laba bantu odeni moyo laba isupport yakhona abakukhulumayo lokho bakuthatha ngaphi abala support yabantu asibafuni bangasibambi ngamandla kanti bona vele bamelela ubani bakhulumela ubani bengafunwa ngabantu yithi thina kasibafuni thina abantu asibafuni bangasibambi ngamandla leZANU-PF yabo asibafuni odeni moyo labo labo Kuphe labo asibafuni because abala lukho abangasenzela lutho abala nto abangayitshintsha ilizwe gabasekele bangasibambi ngamandla bakhulumela bani kanti njengokuthi abantu bonke gaba bafuni asibafuni abasuke bangafuni ukusibamba ngamandla
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje kesikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kwele Cameroon sezisole ukubotshwa komkhokheli webandla eliphikisayo uMaurice Kamto ovalelwe endlini yakhe okweviki ngamapholisa ezomvikela. Ixuku labesifazane beMalawi seliguqule impilo yezakhamizi ebezingakaze zibe lamandla kagetsi ngokubafakela amandla esola ezindlini lasezikolo. Omama laba abaziwa ngokuthi ngosola mama bafundiswa kwele India. Uhlelo lwethu lalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Umongameli Donald Trump lozancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli weleMelika uNomzana Joe Biden bebemisane kungxoxo-mpikiswano yakuqala izolo ebusuku. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.